Lokhu ngokunye kokuvezwe zingcwethi zezempila kahle ezisebenzisana lenhlanganiso ye-United Nations Population Fund, UNFPA, emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ehoteleni ye-Golden Peacock edolobheni leMthare. Emazwini ethulwe ngobona ngenhlelo zendlela eziphathelane ngokwelamisa kuhle imuli enhlanganisweni ye-UNFPA, uDr. Raghavanshi Vimbarendra uthi kungalesi sizathoke kumele luqakathekiswe lolu hlangothi.
Lanxa selilizwe eselilabantu abanelisa ukufinyelela lezindlela zokwelamisela khatshana, basesekhona abesifazana abafisa ukuzisebenzisa lezindlela kodwa sebesehluleka.
UZulu wokubalisa umnumzana Nkosikhona DBD uvumelana lalo mbono ethi ngoba ilondoloza impilakahle yabantu kakhulukazi abesifazane.
Kudala sisakhula sasikwazi ukuthi abazali bethu babezala bebengu-9 kwesinye isikhathi bebeyi-10 kumama oyedwa. Okwakhathesi izinto sezitshintshile, omama sebefuna ukuthi bazame labo ukuthi bazi-empawe bangene labo baye ezikolo basebenze emakhampanini lapha. So kubangela ukuthi i-family planning ibe nengi kakhulu. Sikhangelela ukuthi umama laye athole ukuthi uyakwazi ukuyenza imisebenzi yakhe afisa ukuyenza, a-achieve la izinto afuna ukuzi-achieve kungakhathalekile ukuthi ngumama womuzi.
Ngaphandle kokulondoloza impilakahle yowesifazane, uDBD uthi ukwelamisela khatshana kusiza ukuthi owesifazane laye athole ithuba lokuzithuthukisa ngendlela ezehlukeneyo okuphathisa ekuthuthukiseni isizwe sonke.
Khathesi amaguma asemalutshwane ngoba abantu babhizi bayalelale lezi muli sezisibazifinca. Khathesi silabo cost of living laba sebekhona bangaba impangela yokuthi i-family planning isetshenziswe kakhulu. Abantu sebekhangela kakhulu indleko ezibakhona ekubeni labantwana into ezinjengazona lezo.
Lanxa kungumlando kahulumende ukulondoloza ilungelo lohlangothi lwezokwelamisa kuhle imuli, ingcwethi kwezempilakahle zithi uZulu laye ulehlandla okumele alidlale okubalisa ukudinga usizo nxa ethe wadibana lenkinga kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseMthare, ngingumevisi Gama.